Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-14 Mhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC limangalele emthethwandaba iKhomishini yezokhetho eZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlwini lokususa abantu okwenziwe yiZEC abedlula inkulungwane ezifika phose amakhulu amabili 170,000 kuzigaba zabo besiwa kwezinye.
Yes, kuzenza indaba zokuya amakhosi kuze kulungise indaba ye-voters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye zisebenzi ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngenxa yokungayi emsebenzini.
Sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana.
Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza udlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow ngomgqibelo lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza.
Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe buyibo buncede kakhulu.
Uhulumende welemelika uthi eleRussia lilakho ukuhlasela ele-Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kulumatha impi yomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change limangalele emthethwandaba iKhomishini yezokhetho eZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlwinye lokuguqula imingcele yezabelo zokuvota okungekho emthethweni okuthiwa kuyenzwe iZEC. Kubikwa kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 170,000 abasuswe kuzigaba zabo basiwa kwezinye. Leli bandla lithi lizenza umhlangano lentatheli zindaba lamuhla lisethula ubufakazi obukhomba ungaqhubi kuhle umsebenzi okuthiwa kwenziwa yiZEC. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo eThimphachedu yiyo eyenze uphenyo oluveze ukuthi kulezabelo eziqunyiweyo ezinye zahlanganiswa njalo kwatholakala amabizo abantu abedlula amachumi amahlanu bevela ku-adresi inye. Nxa lokhu kuliqiniso akukho emthethweni. Kodwa yona iZEC yethule umbiko izolo isithi uphenyo lolu aluqondanga. iZEC ithi uluhlu lokuvota luhlezi lulolongwa kususwa amabizo abantu ababe bebhubhile labanye ababe besuke kwezinye izigaba okwenza kube nzima ukuthi umuntu athi uluhlu olukhona aluqondanga. Kodwa inhlanganiso yeThimphachedu ithi iZEC kumele yethule ubufakazi bokuthi uphenyo lwayo alusoqiniso kulokukhuluma nje mahlayana. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Gift Ostalo Seseziba, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma ukubana i-by-election leli siyisebenzisa njengohlelo lokuyatesta i-capacity yeZimbabwe Electoral Commission ukuholda ama-elections a-free, fair and credible. Njengoba sesifake ama-experts ethu ukuthi ekhangela i-voters roll, kube indaba etshengisa ukuthi kule problem, kulohlupho kundaba ye-voters roll. So siza-addressa salapho esiyabe sesiqedile khona ukukhangela nokuthi ama-experts esiphe konke esikutholileyo so far mayelana ne-voters roll ukuze siyenze konke okungaphansi kwethu okuhlanganisela okulandela okokuqala. Yes, kuzayenza indaba zokuya amakhosi kuze kulungise indaba ye-voters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela ukuze elizweni leZimbabwe kube lama reform njengoba sasihlala sikhuluma kubana kuma 7 key reforms eswa demandayo kule ndaba ye voters roll kule ndaba yokutransmitter kwama results kule ndaba e transition lama ama reforms esakhuluma so lokho okwenzakala ku by election yasithengisela ukubana izeke ifanele prove beyond reasonable doubt ukuthi le capacity yokuconducta ama elections are free and fair.
Umnumzana Gift ostalo sesiziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngokungayi emsebenzini. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, leyamabhanga ezibhawu sezithe zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zemfundo ezamiswa umsebenzi okunyanga izintathu zingaholi. Izolo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary onguye owamisa umsebenzi amatitshala unkosikazi Evelyn Ndlovu ubekhangelelwe ukukhuluma emsakazweni weSky's Metro kodwa waxolisa ukuthi kaseyi kubuyenelisa ukuzoxoxa kuhlelo oluthiwa asakhane. Imizamo yokukhuluma lo nkosikazi Ndlovu yehlule kodwa senelise ukuxoxa lowake walwela ilungelo lamatitshala umnumzana Decent Collins Bajila ongomunye wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo.
Udaba lokuthi amatitshala semisiwe umsebenzi wenyanga ezintathu lubuhlungu kakhulu ngoba sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana abengenele ukuthi izikolo befundisa abantwana abeneleyo kube lalokho bekuthiwa yi-student teacher ratio kade sivele siphezulu kakhulu ngoba amatitsha amalutshwane. Nxa wona lawo amalutshwane sephinde amiswa futhi kutsho ukuthi kuzakuba lezikhexe eziningi kakhulu njalo akula muntu ongafuna ukuthi agijime ukuyavala lezo zikhexe ezivala ngoba esazi ukuthi umnikazi waleso sikhexe uxotshelwe ukuthi ubesala ukuhola imali engasiziyo. Lokhu kutsho ukuthi abantwana yiba bazahlukumuzeka kakhulu ngoba ngemva kokuthi izikolo zivalwe okwesikhathi eside ngenxa yengculaza ye-COVID-19 kuzaba khona futhi lokuthi bengayenelisi ukufunda ngoba ababalisi babo bemisiwe. Lokhu kuyikubisela abantwana emuva kakhulu njalo njengabazali sizwa silokudana besilezifiso zokuthi ngabe kakwenzakali ngendlela osokwenzakale ngayo.
Yena uhulumende ubona ngani nga ethathe inyathelo bani nxa kuyikuthi amatitshala awayi emsebenzini kuyini kade kumele akwenze?
Umqondo wokuthi ababalisi bemise umsebenzi ngemva kwesenzwa kade sebesenzile sokungabuyeli emsebenzini ngenxa yokuthi imali abayiholayo ayivenelisi lo bekungumqondo omubi kakhulu ngoba kuyazakala ukuthi izizathu bani ezenze ukuthi ababalisi bengabuyeli emsebenzini. Izizathu zokuthi imali abayiholayo yincinyane okade kufuze kwenziwe ukuthi uhulumende ahlale labo phansi abameli bezisebenzi abameli bababalisi kuvunyelwane ukuthi kuzaholiswana njani. Njalo uhulumende sokumele ukuthi aqalise khathesi ukubexoxisana labo ababalisi ngokubaholisa imali mhlawumbe yaphandle kwamazwe. Nxa ebaholisa imali yakuleli imali yakhona ibekwe ngesilinganiso sokuthi intengo yokuthenga imali yaphandle kwelizwe imi njani ngaleso sikhathi ngoba ukuthi abantu bengathi imali esiyiholayo incane bese bexotsha umsebenzi lokho wana kukho emthethweni. 2 vele akulunganga kufanelanga umsebenzi. 3 kudala ukuthi kuswelakale lokho okuthiwa yi-instability at the workplace kube le instability ngokuphela ingekho istability. Into esiyifisayo yikuthi emaklasini nxa kufundwa akufundwe kuqeda item lonke amatitsha ekhona kungabi khona ukwethuselwa. Yikuhulumende bekumele ukuthi ngabe uhlale phansi lenkokheli zababalisi wabaholisa imali asitshongo ukuthi abaholise yonke nale abantu bayayifuna kodwa kahlangane labo nganeno bazuze labo imali enelisa ukuthi baphile ngobuduba ababalisi abahlangana lalo ngolokuthi bona baphila ngokufundisa kodwa imali abayiholayo ayenelise ukuthi bebhadale labantu babizikolo ukuze labantu babo benelise ukuthi babe le access ye service yena leyo ephiwa ngabazali babo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngowake walwela ilungelo lamatitshala engomunye njalo wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo kwezemfundo. Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza ngomgqibelo. Linhlanganiso isike yafika emadolobheni ambalwa akwele South Africa abalisa i-Orange Grove, Tefontein, Soweto, Beria lamanye, ikhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zisuke kulelo lizwe. Ngomgqibelo linhlanganiso ibise Hillbrow leBeria lapho okuhlala khona abavela eZimbabwe abaningi kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, mina engikubonileyo baba Gande ngibone ividiyo lapha kade bese Hillbrow belomkhokheli wabo kuthiwa Nhlanhla Lux owesoweto ngiyokhokhela iSoweto Dudula. So ke bangene eHillbrow laphana kwazokuba ke lentatheli izindaba ebibuza ukuthi khona kuhamba njani. Watsho ke yena ke uLux ukuthi bona they are reclaiming idolobho labo iHillbrow bayahamba emigwaqweni njalo bona nxa ama buildings wonke izakhiwe zila pana nxa befuna ukungena ema toilet akumelanga kube lomuntu obastopa angeke kuthiwe ama building angawo ama foreigners bona bekhona ke abanikazi njalo uthe yena bona ukubathe bembuza ngokuthi ukuthula uya ku maintain njani wathi hayi bona ngabantu abale discipline so ngabantu ababamba umthetho uthe abantu abangaphansi kwakhe babambe umthetho yiko engubonileyo ngikubona sokuphuma kuvideo kodwa bekuvele kwaphumisa imemezelo sakhona.
Sizwa kuthiwa amapholisa akhanya lawo abekhona eduze labantu laba okungakubangela ukuthi kungabi lodlakela, ubona kuyikho yini?
Okungabe kubangela ukuthi kungabi lodlakela, impendulo yakho ngicabanga ukuthi nzima ukuyitsho ngoba amapholisa kuleli lizwe abenelisi ukuthi kuthe bangamisa udlakela nxa abantu belufuna. Ngicabanga ukuthi bona laba be-Operation Dudula abakafiki kusibanga sokuthi benze udlakela. Ungathi nje basese ku-stage lesana esoku-mobilize ukuthi basagoqoza imbiza yabo ukuthi ingakafiki lapho ebila khona. Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu. Kungabe kuyikuthi bona ngokwabo basafuna ukuqala bawine inhliziyo zabantu ukuthi bathole usekelo bengakafiki ku-stage esizaba sibi nxa ngekukhangela.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani udaba lolu luzaphela njani? Kumbe sizabona kwelinye ilanga kulumatha sibili ubudlwangudlwangu obunjengalobo esake sabubona kumnyaka edluleyo?
Ye, hayi ukuphela kwakho kuyinto lokhu kuyakhona phana ebubini bakho. Kulokhe nje njengoba nje ngisitsho ukuthi kuyinto elokhe ikhula kancane ilokhu ithelelwa amanzi iyathelezelwa ilokhu ikhula. Okuyisimanga yikuthi uthola ama-platform abakhuluma kuwo kuma-radio. Ngike ngamlalela umkhokheli wabo enikwe 2 hours kulokuzeni kube khuluma ku-Power FM. Ngizibuza ukuthi ezwakale ukuthi ngumuntu ophehla udlame bazabe bemazi belaye amapholisa lokho bemekele khuluma labantu. Abanye baze bathi bona hayi khulumani bisani isikhwama silifakele imali ngokumsebenzi eliwenzayo umuhle. So ke into le lapha yakhona iya lapho kubi khona.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ugal ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kodwa kulabantu abafika phose ikhulu 82 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-coronavirus selehle lafika kunkulungwane phose ezimbili 1940, kuthi abahlabe esibili bafika phose inkulungwane ezimbili 1731, kuthi abahlatshwe esithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Uwa manje nesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi inkampani kaloliwe ithwale izithandani zisuka kobulawayo ngesitimela samalahla zayafika eFig Tree izolo ngenhloso yokunanza usuku lwezithandani oluyiValentine's Day olunanzwa lamuhla emhlabeni jikelele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi idolobho leKwekwe alila ngitsho imota eyodwa echitha umlilo. Leli dolobho liwiwa lithembe imota yenkampani emba iFerrochrome eZimasco. Okwamanje esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasotsha akwele mali amabili abikwa edutshulwe abhubha ngabacatshangelwa ukuthi ngamalwa icatsha ohlobo lwesimuslim ayedlulisa amalawulo. Iqembu lenguqu yeMelika eleLos Angeles Rams lingqikelane lele Cincinnati Bengals emdlalweni omkhulu weSuper Bowl olandelwa zinkulungwane zenkulungwane zabantu lapho okuhlabele khona abaculi abambalwa bomculo we-hip hop ababalisa uDr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg loMary J. Blige. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Livuka njani kustudio 7, livuka njani mthokazi omuhle. Ngelami igama ngu-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhala ngalo hulumeni wakithi, lo hulumeni wamasela, lo hulumeni wezano lo. Kambe izikolo ziyavulwa, abantwana bayafundi after isikhathi eside sichithiwe ngenxa ye-COVID-19. Manje akula matitsha esikolweni, njalo angeke sisole amatitsha. Amatitsha ayadeserva iholo elingcono. Sokulihlazo leyo ukuthi amatitsha aya umuntu uyafundisa abe ngutitsha esebenze kugovernment okwesikhathi esidwe kweminyaka eminingi. Uthola ukuthi amatitsha akanazindlu, ayarenta, aphila nzima. Lokhu lihlazo elikhulu. Ngiyazibuza kuye wonke umuntu mayibuka ilizwe linjalo, ikakhulu laba basekhaya abazilokhu besathanda izane bethi idiphe idiphe. Angazi ukuthi basafisani, bafiselani ikusasa labantwana, ikusasa leZimbabwe. Nginethemba lokuthi umuntu opheleleyo lezikwanileyo, abantu abahlulwa ukubusa ilizwe ibona into abayaziyo ukutshontsha kuphela, belutha yonke into behambisa emazweni ukuthi bona banothe. Babulalela abantu khona lokuthi bona nje bebetshontsha, akothi isikhathi sabo siphelile manje, isikhathi sabo siphelile, sibaliwe izuku zabo njengezikane ebukhadineza.
Studio 7, ngiyabulisa emagombeni amane lapho kulesizwe sikamthakazi khona. Okulesizwe esiyazi into esiyifunayo, sizwe esikhokelelwa ngumqondisi. Ngibe sentingisela amagama kumafa abephathe e-CCC le. Ethi baba mafa akukhulume naye uChamisa, kukhulume naye mpeleke naye lapha ezavotelwa abantu basesindebeleni, ke bahloniphe. Eke lokuthatha abantu abazakuya esindebeleni lapha kuthiwa ngumkhansela, kuthiwa nguminista, ebeleke etshela abantwana ethi mpimbira mpimbira. Akubuye umuntu oyazi isintu. uchamisa la engabele ngqondo yabona laba babusayo yabomgabe lalaba babusayo laba bangakhuluka ngamabizo ontaba kayidiliki omnanga kwabakona lapho chamisa kuzinoka amakhwapa ongathathi lizwe olisempumalanga mawungabe uvotele isizwe obekwazi ukuthi uvotele isizwe seZimbabwe hayi lokuthi uzothatha umuntu ozothi mpimbira esindebeleni lapha sikufuni lokho akuzame nje ulungisisa izinto zakho manje kusesemanje ya abantu bakho labo bona laba bathi mpimbira labo hayi asibafuni busilizwe mawungavotelwa ubusilizwe ube indoda ngoba bathi uleloya ngoba leloya elifundile ongazwafana nalaba bathi takayitora neropa wayitora ngeropa zakhuluma kubi
salibonani basakaza bahle basakaza bathandekayo bomdala untungamini nabo Chris njani konapho badala bethu hayi thina siyaphila ye bengingathanda ukukhuluma okuningi kodwa nje bengithanda ukuthi nami ngiphawule okuncane ukuthi kulalaba abantu abathi uchamisa dale busi bulawayo so wehlule ukukuyivusa hayi bakithi umuntu lwami bezayivusa njani ebulawayo imali kufanele ayiphiwe igovernment kodwa igovernment yangkhona ilwa laye so imali yokuthi avuse ibulawayo ubezayithatha ngaphi leyo government okuyofanele mnike imali isilwa laye ndiyakunanzelela maye ngazivusa yena kube nguye imali esilawulwa ezandleni zakhe at least ngayivusa simvoteleni sibona omunye lomunye ukhetha lapho othanda khona kodwa mina ngokwami zongivotela
salibonani kustudio 7 hayi umaphosa okhulumayo esigabeni sakwamndolwane ngomakhulela hayi siyabonga bakithi siyabonga khula abasaza siphathe izindaba benezicelo manje kulabantu abathanda ukukomplaina lapha bethi voice note abo akaphumele emoyeni hayi ngicela lilale ngenqaba kithi ngoba azaphuma abantu baningi lokwana sonke singatshona mpela siyikomplainele ukuthi hayi kungaphuma ma asizwakali yini hayi baningi abantu azaphuma sifikezele abasakazi bethu basebenza kahle kakhulu hayi siyabonga bakithi sizwa abantu balokhu bekhala bakithi ngokungavoti bakithi angazi nambele sicile ukuthi abantu bakithi beke bethi uma bekhuluma bekele ukuthi lokho bethu umqondisi uzaphu uCCC obanda bobani ngabalizani ngoba izani vela ukukhuluma ngayo ngoba vele yisincinezeleyo abantu kufuze bakithi sike sizame ukuthi sihlanganeni sivoteleni opposition party kanje eyayivele yaziwo iCCC sikhipheni izalo sikubona sesiyikhiphile ngoba lathi sinje umqondisi asho ukuthi siyabazonda kubasiza ukuthi bathini bonke labo zaphu siyabazwa ngabantu bakithi abantu bakithi kakhulu aba kodwa uma ungakhangela manje abameya kobulawayo uzikothi sayenamhlobo ihlanisa wonke umuntu bathi babala amameya bangathola kwizibongo zonke eza komthwakazi zonke la magama khona izompela ngesigama esiwakomthwakazi kodwa uthola ukuthi abantu bafuna bona ukubamba okwabo umthwakazi angeze ephumelele bakithi engaqalanga la umthwakazi ibaqale manje bafanele ukuthi lamaye bathi bona bavoti balahla abantu bathule ukuthi begqugquzele phela abantu beyivotela kumbe iCCC abakwezi bekubonake lapho sebevotela yini ukhetho lokuzela lokuba umongameli so siyacela bakithi gqugquzelani ukuthi sike sizame sikhipheni iphoyizeni eyizane siyacela bakithi ukuthi abantu beyekele nje beloku bethi umqondisi usilethele ukukhanya siyabona lathi usilethele ukukhanya kodwa-ka ukukhanya kakahlala abanye abantu labo ochamisa sinathi sala sikhuluma silingabhendi abantu ngebrashi eyi-1 uma izane yasiphatha umuntu ephethe yishoni uchamise yishoni asokuthi uchamise inhliziyo yakho ifale kade yabo umgabe labo lokuzela ukuthi abantu basempumalanga basempumalanga hayi bakithi asike sikhiphe ingqozi abantu basempumalanga sesibuhlazi sibe seziyi-1 siyakhena izimbabwe yethu enhle ilizwe elihle siyabonga bakithi amen
salibonani lonke kustudio 7 siyaphila into esiyiphelala besikola into eyi-1 kawulelo adala ukuthi ekeme ukuphawula akakeme like limbeke eceleni ngale ke eceleni nje futhi okunye imithetho izama ukuhlonipha abantu bangaphi bakwamthakazi besindebeleni besintwini zama ukubahlonipha kakhulu bangabantu bayaphila nabo baphepha umuntu engathi ngoba yena bemnikeza i-change ngalena emashoneni esecabani lawo lathi zonke siyayithola i-change le asiyitholi thina le change abamnikezayo soakazama ukubenjani ke esihloniphe singabantu siyaphila ya and abantu umbuto unyo kwesiyo meva kwenza abazama ukuthi bevotele ini emarapi omkhondisi bebesuke ebantwini la abahlukumeza abantu bempumalanga labo abantu abangelangqondo abangacabangeli abanye abantu sina sifuna ukuphuma vele kibo kasibafuni labantu bempumalanga labo abasicabange abasenzi babo
sorry ukuphinda ukusola ugawule nokusola ujonathan moyo obhede impofu vele andi-understand bayeseleni bedla imali ababulalanga muntu bakhuluma kuphela bayelingasola ababulala abantu ye ngisola abantu abakhuluma kuphela ujonathan ngoba wadla imali uromo ugawule ngoba uyakhuluma akabulalanga muntu uromo obhede impofu laye ngoba uyakhuluma uyasetshenzisa simple as that so bayeseleni bedla imali mina abantu bakithi abadla imali danye ngihambisana labo she ngoba ukuthi kuze kusweleke lo one ukuthi uthole imali hayi hayi akusoqiniso lokho yebo akulanto abangayenza vele bekhompa akula but labo ukuthi bedla imali kuright
sanibonana emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzele isiphathele wona lonke nje lisebenza lapha ku studio 7 akuqhubeke nje kunjalo siyabonga kakhulu ukuthi ngelinye ilanga maybe singakhuluma sokuzwakele amazwi ethu la sikele siwakhuluma njalo nje namhlanje nami benzama ukuthi ngiprocess the banene endaweni MRP MRP ngicabanga ukuthi ilo mthelela omkhulu kakhulu ngabe ama-trailers wangizwa kuthiwa ingane eziningi azange zihambe kuyo-register ivote kahle kahle abaningi bahle bangena kwe-MRP ngoba bebakhankasele kakhulu benethemba lokuthi mhlawumbe bazobakhulula kade bebone indawo yema-trailers ikhengezelwa konke lokho kuyiqiniso nanoma ngubani uyakubona lokho ayikho into ekhona akulamfundo akula imigwaqo infrastructure yonke ayikho akunamanzi nje hhayi lilo yiqiniso kodwa into engisuka ngathi asiboni ngasolinye naye MRP yabumqondisi ukuthi bona bafuna ukukhulumela ukuthatha uhlangothi ukuthi sifuna ukuthi sidonselane singabantu bakamthwakazi kuphela sikhethana ngezizwe nangohlaka ikati sasola nalo mbuso wasihluphekisayo namanje wawuphethwe ngorobert mgabo nalo kuxhwasa abantu ngohlaka njengamanje amandebeli lamashona abazwani nabelungu abazwani ngaye le ndaba sobe sifuna ukuthi sithole umuntu ongasiba mandla sonke sikhulumisane umlodo sibe yinto eyodwa so kahle kahle i-MRP yiyo ebenomthelela ukuthi ingane eziningi ngapha emathelini azozanga ukuthi ziyirejista ngoba bona bazithethe iqeda lapho abasakwazi ukuya bona kukhetho angazi nokuthi bona bayiphathi enjani ukuthi bayini kahle kahle mina ngibonani bazokuphazamisa iphathi le yesicc ngoba bahleli sonke isikhala abakhuluma khona bathi ye izanu PF le MDC angazi bake bayibona kusanini leyo MDC bayi-opposition egxeka enye i-opposition sengicabanga ukuthi labo bafani bayizanu vele kahle kahle vele i-MRP ayiboni ngomsebenzi wawuthi ngowani izophazamisa njengabo labo omonzora nabothokozane khuphi okunye nje kokugcina ngizama ukuthi ngibongele ubhuti obekhuluma ngendaba zamathisha ukuthi awekho isikolo asisekho kwelakithi lizwe lakithi sikhula thina beliphethe yonke into ezemfundo bezikhona ukudla bekukhona wonke umuntu kuhamba ama-afrika wonke ade sebenza la ezimbabwe ngoba konke bekukhona njengamanje amazimbabwe yagcwele i-afrika yonke ahlupheka beshile izwe labo elinonilela yonke le nto so imfundo yakhona lapho ezilonge usaphethe le ihulumeni ekhona iyogcina ingekho sidalwa vele into othiwa yimfundo utisha ngeke lisaba khona la ngoba kukho tisha ongasebenza ngakho utisha uqakatheke kakhulu nasikhufunda sasaba fana besikolo njengamanje utisha uyini ngoba imali eholiswa yile ihulumeni ekhona ayikho sidalwa asazi ukuthi lizwe leli liyoze lilamuleke nini ngoba amazimbabwe ngakhona omele ancedisane ayalwisana wodwa ngama-opposition bebafuna ukuholelwa imali yizani noma bafuna ukwenzani bedukisa abantu kodwa mna ngithi abantu babe ngabambana sibe munye sonke sihambe siyovota sivotele i-CCC le yabo-Nelson Shamisa ebiyi-MDC utshintsho luzoba khona nanoma ngubani bazosho ngelinye ilanga abantu ukuthi ilizwe leli vele beli-best in Africa maze liphethwe kuhle selikhitshwe kulezi zandla ezimbi ezikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika uthi elerussia lilakho ukuhlasela ele-Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kubhubha inkulungwane lenkulungwane zabantu. Ngalokho uhulumende welemelika uthi izizalwane zelemelika ezikwele-Ukraine kumele zisuke ngokutshetsha. UBiden izolo uxoxisane lomongameli Volodymyr Zelensky wakwele-Ukraine ngodaba lolu. Sixoxe lolandela izombusazwe wakwele-Melika, umnumzane uMnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kwenzakala esikubonayo lapha kubona kude la kumaphephandaba, ngibona ngathi impi isengavuka noma yinini lapha. Ngakho ke ilizwe lekanzi lasemelika ngibona ngathi lenza kahle nxalithi abantu abaphume khona ngale nxa kwethu bakhona ngale, ngoba akwaziyo okungenzeka laphayana.
Khona ukwenza kukamongameli Joe Biden kudaba lolo lona lolo lwe-Ukraine le-Russia, ukubona njani? Ubona ngani uyenza kahle na, kumbe uyehluleka ukuthi ngangomunye ofana lo Trump nga kungela daba lona lolo?
Nxa uzokusiza lolu daba ke lezenzo zikamongameli uBiden, ngibona ngathi kakulunganga ukuthi sithi mhlawumbe uwehlulekile kumbe sithi mhlawumbe wenza kahle. Iqiniso yokuthi kanti yona vele imelika iyabe idingani ezintweni zamanye amazwe. Ngakho ke ngibona ngathi uwehluleka wehlulekile mpela, kodwa ngiphinde futhi ngithi akehlulekanga, ngoba vele imelika akufanelanga ingenele indaba zamanye amazwe.
UMnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe wele melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo uChris Gandhi.